akusawuphire yenze sibali
enhlizweni yami ngudlala isiginci my love wena uwodlala isiginci enhlizweni yami ngudlala isiginci my love wena uwodlala isiginci